Lalinga litshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba Lamhlanje sixoxa lo mnumzana Foster Dongozi unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli zindaba iZimbabwe Union of Journalists Yebo mnumzana Dongozi.
Yebo kunjani baba?
Ah ngiyaphila siyakwamukela kuhlelo.
Eh ngiyabonga.
Ya ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi kumi njani lapha emsebenzini wokuthatha indaba lapha siyananzelela ukubana intatheli izindaba eziningi zithi zithwele kanzima ngokusilela kwemali. Ungasichazisela nje ukuthi unjani umomo?
Ya umomo kaumanga kuhle kakhulu ngoba udaba olukhona ngalokuthi lona intatheli izindaba lokhu ziqhathwa njengathi njengabantu abasebenza emaplazini okokuthi akulahlelo olukhona olokuthi intatheli kumele zihole imali enganani yikho ebesizama ukuthi sikulungise nalabo esibasebenzelayo okokuthi kube le-National Employment Council njengoba lisazi i-National Employment Council lidale eliyilo elisetha ama-conditions okuthi khona nxa umuntu eqalisa umsebenzi angabe lesithupha isesertificate esediploma nje isedegree kumele ahole imali enganani kodwa uhluphe esilalo ngalokuthi labo esibasebenzelayo nxa sikhuluma ngendaba zokuthi iholo lethu kumele libe njani bayala ukuthi kube le-National Employment Council sokudla udaba lokuthi nxa umuntu eqhathwa uyabuza ukuthi wena ubona ngani ungafuna imali enganani ngenxa yokuhlupheka kwabantu umuntu acine iqamba imali ephansi kodwa thina njengeZimbabwe Union of Journalists sikhuthaza ukuthi sihlale phansi kube le nhlanganiso yalaba esibasebenzelayo bayala ukuthi inhlanganiso leyo ibe khona ngoba yiyo eyabe izahlala phansi ihluze ibone ukuthi intatheli izindaba zingakhona malini yikho nje kulo hlupho lonolo lokuthi abantu bakhona imali ephansi
liyatshayisana yini le hlupho lunjalo lokubana intatheli ziyafumbathiswa ukuze zilobe lokho kuyaba kufunwa ngumuntu olemali
limqoto lelo imfumbathiso isibhahlile lapha eZimbabwe ikakhulu kundaba zentatheli ngoba njengoba usazi wena nxa umuntu esebenza isesaba njalo ehola imali ephansi kwenza kube lula ukuthi labo abalemali ephexaxa kumbe abalemali eningi bakhuthaze intatheli izindaba ukuthi zingaqhubi imisebenzi yazo kakuhle zigcine sezisebenzela bona kulokuthi zisebenzele uzulu.
Manje njengoba siyananzelela ukubana amaphephandaba ahamba phela umsebenzi kusiba lokunye okufana le-internet akuphazamisi yini umsebenzi wokuthatha indaba ikakhulu nxa sikhangela imisebenzi?
I-intanethi into engingayitsho ngeyokuthi yona isiphambanise imisebenzi eminingi ngenxa yokuthi indaba phela sezitholakala kwi-intanethi okuyikho kwenza ukuthi intatheli zindaba zingaqakatheki kakhulu emehlweni alabo esibasebenzelayo yikho kuthola ukuthi imisebenzi eminingi silahleka njalo amankampani amaningi asekhetha ukuthi bathole izindaba zabo ku-inthanethi kulokuthi baqhathe abantu ababadingela izindaba
ezombangazwe ke aziphazamisi indlela intatheli izindaba ezisebenza ngayo
ziphazamisa kakhulu ezombangazwe kodwa esesikunanzelela ikuthi khona akusakhethi umhlobo kungaba umuntu ukubandlaleli kumbe kukampani leyi nxa kuyikuthi ele mali udaba lwakhe kumbe umbono wakhe yozaphuma ngokufisa kwakhe.
Hayi kuyezwakala isikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga abalaleli.
Loge bekungumnumzana Foster Dongozi unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli izindaba iZimbabwe Union of Journalists ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba lilale.